Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 25 Nhlangula 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende kazange ke abuze kumbe ngubani sile mthetho ke egavena ke kumbe singathi ikhangela ukuthi sisebenza njani thina lohulumende labo ababhizimisi. Uhulumende sibone engazange abuze umuntu ukuthi sibona njani ngohlelo olulethileyo njalo luzasafektha njani lelo hlelo.
Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU ithi uhulumende wephula isivumelwano esetripartite negotiating forum ngokuvimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe.
So abantu nxa lokho beqhubeka abanye besathengisa ngudlu ngayi forex, yebo yebaqamula umthetho, kodwa kunzima ukuthi uhle adjust khona lapho khona lapho, ngoba kunye wathothi bawudenga imali yakwamanye amazwe la ma rate nalakaqedakala ukuthi sasiphansi sasiphezulu engxenye basaclear.
Osomabhizimusi lezakhamizi zakobulawayo lamhlanje baqhubeke besebenzisa imali yakwamanye amazwe kungakhathalekile lo mthetho osanda sungulwa. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ebesezisungule amabhizimusi amancane ekhaya zidaniswe iwaliswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU ithi uhulumende wephula isivumelwano esetripartite negotiating forum ngokwethula isinqumo sokumisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe engaqalanga wahlala phansi lezisebenzi kanye labo somabhizimusi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
AbeZCTU bathi abasoze balandele lesi siqondiso bazaqhubeka befuqa ukuba izisebenzi ziholiswe ngedola leMelika nxa uhulumende ngehluleka izisebenzi zizangena ezitaladeni zitshengisela ensukwini ezizayo. Ekhuluma emhlanganweni lintatheli zindaba emahhofisi nawe ZCTU unobhala jikelele umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende kwakumele aqale ahlangane labo kanye labo somabhizimusi bacebisane andubana athathe inyathelo lokumisa ukusebenzisa imali yaphandle.
Uhulumende kazange ke abuze kumbe ngubani sile mthetho ke egavena ke kumbe singathi ikhangela ukuthi sisebenza njani thina lohulumende labo ababhizimisi. Uhulumende sibone engazange abuze umuntu ukuthi sibona njani ngohlelo olulethileyo njalo luzasafektha njani lelo hlelo. Thina siyakhumbula okwenzakalayo ngeminyaka edlulileyo, eminyaka ka-2008-9 lapha inflation eyayisiya phezulu, izinto zingathengeki ezitolo, izinto ziswelakala emashophu. Sibone ngathi akona nje uhlelo lolo lufakwa nguhulumende yikho lapha esesigijiniselwa khona. So sithi njengezisebenzi nxa uhulumende engafuni ke ukukhuluma lathi esibhakela ke inhlelo zakhe engabuzanga abantu, uyephula ke iconstitution yelizwe, uyephula njalo iTNF ebala ke lokhu uhulumende azama ukusibamba ngamandla ukuthi sikwenze.
Abebandla eliphikisayo le-MDC labo bathi umthetho we-statutory instrument 142 awuseze ulethe intuthuko elizweni kodwa uzengezelela ubuyanga ebantwini. Ekhuluma lentatheli zindaba esigodlweni se-MDC eMorgan Tsvangirai House, isikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Fortune Molokeli uthe kuningi okumele kuqale kulungisiswe andubana ilizwe libe le mali yalo.
Thina njenge MDC asiyamukelanga indaba ye statutory instrument ebuye izolo. Thina njenge MDC sithi it's not enough. Kumele senze indaba yokuthi siqale silungise okuthiwa ngama economic fundamentals. And okwamanje iZimbabwe ayilayo indlela yokuba le mali yayo ingazange ilungise khona ukuthini siyakwanisa ukulungisa ama economic fundamentals. For example, kumele simake sure ukuthini ama imports ethu they are less, ama exports ethu they are higher, i-local production must be higher, i-local industry must be revived and so on. Konke lokhu kumele kwenzakale ngemva sesikhulumile savumelana njengelizwi ukuthi siyangaphi sisebenzelana.
Uqhubeke umolokeli ethi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele aqale alungisise inkinga ezikhona kwezombusazwe kuqala engakakhangeli intuthuko yomnotho welizwe.
Njengenhlanganiso ye-MDC sibona okuqathekile kakhulu eZimbabwe ukuthi siqhubekele phambili yikuthi kumele siqale silungise indaba yombangazwe ukuthi sivumelane njengeZimbabwe ukuthi siyakuphi, ngoba okwamanje thina njenge-MDC asamukelanga impumela yokhetho eyayenzakala ngomnyaka odlulileyo. Yikho okwenza ukuthi iZimbabwe ibe le situation ekiyo okwamanje. So singaqali ngokukhuluma ngabo-economy, ngabo-monetary policy, labo-fiscal policy, asiqale ngokukhuluma ngokuthini siyangaphi njengeZimbabwe. Okuthi ukuthi kumele siqale ngokukhuluma ngepolitics sivumelane njengeZimbabwe siyangaphi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano wezokulondolozwa kwenyamazana zendle owenzelwe eVictoria Falls ukuthi uhulumende akalisa abantu ukuthi babe le mali yakwamanye amazwe, kodwa umthetho walisa ukuthengiselana ngaleyo mali elizweni. Abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe ikakhulu kwele South Africa bathi uhulumende bekumele avumele ukusetshenziswa kwerandi ngoba lumumo usuwabadalela inkinga eziningi. Unkosikazi Tracy Moyo othenga ethengisa umceco wabesifazana ekhanda uthi ukwaliswa kwerandi kuzawadalela ubunzima lapho besiya woda eSouth Africa.
Thina njengabo somabhizinisi abasakhulayo besibona kungcono sisebenzisa amarandi ngoba yowasincedisayo nxa siwoda izinto zethu eSouth Africa. Kodwa ke nxa sokuthiwa usebenze i-RTGS kuphela, ngibona ingani sokuzaba nzima ekusebenzeni kwethu.
Uhulumende uthembise ukuhlangana lenhlanganiso ezimela osomabhizimusi kanye lezisebenzi kusasa lapho udaba lweholo lezisebenzi kahulumende olukhangelelwe ukuba segudwini. Inkokheli ye-ZPTU yona ithi izaqhubeka ngesicelo sokuthi izisebenzi ziholiswe ngedola leMelika emhlanganweni wakusasa. Abaqembu labalwela ilungelo labantu eletha jamuka sesijikile labo bathi baqoqa ukutshengisela bekhonona ngomthetho we-SI-142 xa uhulumende engalungisanga udaba lokuswelakala kwemali kungakedluli umhlaka 1 Ntulikazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Siyabonga Bebe. Lokhu sikudaba lunye. Osomabhizimusi lezakhamizi zakoBulawayo lamhlanje baqhubeke besebenzisa imali yakwamanye amazwe kungakhathalekile lo mthetho ophawulwe nguhulumende othiwa wona Statutory Instrument 142 owalisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe elizweni kusukela izolo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Izolo uhulumende uvuke esethula umthetho oyenqabela uZulu ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga loba ukuthengisa. Lokhu kuthiye umphakathi engelankani, kodwa lamhlanje uqhubekela phambili esebenzisa leyo mali. Abamavinkili athengisa imithi besamukela limali ngasese. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mandla Juma uthi akumangalisi ukuthi uZulu lokhe esebenzisa limali ngoba yiyo anayo eyakuleli ayitholakali emabhanga.
Into okwenzakala phandle kuzwisa ubuhlungu, kodwa kunjalo kuzwisa ubuhlungu mina ngisola uhulumende ongiyophonga ukuthi dukuduku nje abantu bengalindele wahle wakhupha imali yase-America le South Africa la zonke iForex nje ebisetshenziswa lapha eZimbabwe. So abantu nqabe lokho beqhubeka abanye besathengisa ngudlu ngayi Forex, yebo yebaqamula umthetho, kodwa kunzima ukuthi uhle adjust khona lapho khona lapho, ngoba kunye wathola bawudenga imali yakwamanye amazwe la ma rate nalaka aqedakala ukuthi sasiphansi sasiphezulu, engxenye basa clear yiko bethengisa ngeForex. Yekunzima impilo into ziwomele wonke umuntu, kodwa mina bengisithi ngabe uhulumende uyekelile imali yaqhubeka isetshenziswa kwalungisiswa nale yakhona lapho, kodwa le ingazange yakhutshwa ngoba ngakhangela ekhaya ngale vele ngamarandi ibhondi vele kabalazi noma zokuthiwa batshintshe ubathengisa ngebhondi, akula muntu olebhondi ngale kugcwele amarandi lamabhondi.
Osakhulayo wakobulawayo ubakidzanani Dube uthi ukuqhubeka kokusebenza kwemali yakwamanye amazwe kobulawayo kumele kwenzakale ngoba abantu abala enye indlela yokuphila.
Uyabona ukuqhubeka kokusebenza kwedola lamanye amakarensi aphansi phandle kwelizwe vele kumele kwenzakale ngoba okwakathesa abantu abazimiselanga njalo ngingathi mina uhulumende uphonguba ambusha nje bengakazimiseli, bekumele ukuthi kungani kuba lesikhatshanyana abantu bejayele. For now abala any option, kuzamele baqhubeke lalo banje kumele beqhubeke lawo beadjust.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Steven Mbizo uthi idola leMelika lingumgogodla wenotho yamazwe omhlaba, ngakho ke ukuthi uhulumende athi lingasebenzi yikudlalisa isikhathi.
Imali yakwamanye amazwe vele iusa is the backbone of all economies. So uma ingasasebenzi lapha kithi, look at Venezuela. IVenezuela bavala mama bata basafuni use bazasebenzisa yabo. Kathesi abantu beVenezuela bachitha nsuku zonke besiya America besiyadingani lapho kule use. So thina indlovu ngempama iuse vele sizalisebenzisa vele yiyo ibase, yiyo imali, yiyo into okuthiwa yimali. Hhayi khona amaphephethu lapho, amaphephethu sawasanga angeke watwala izangalitwala fika ibutswana litshintshe fike South Africa litshintshe fike emzamiko litshintshe law awethi sizawatshintsha nga sinomfuni kuyobutswana mina ngizafika ntshintsheni ebutswana mangasela yizo ufuni kuye-South Africa ngizafika ntshintsheni imidi ayikho siyayithengangani i-South Africa simele uhambe ule mali etshintshekayo kukarensi amanye amazwe hayi khona eyethu ibhondi esebenza khona.
Kodwa unkosikazi Lucky Fengu ohlala emzini wemachobana uthi kuhle ukuthi uhulumende alise ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe.
Sekusithwalise nzima shuwa njobana emsebenzini esisebenza khona akuholwa US dollar, kodwa ama-price wonke sebethengisa ngama-US dollar. Ngiyalithatha ngaphi US dollar ngingaka shuwa? Yanti abantu sesisifa sihlezi ezindlini, imitha sisakwanisi kuyithenga ngenxa yokuthi sekumele sithenge nge-US dollar. Lezitolo sebetshintshile abasafuni ibhondi lethu lonelela khonapha, sokumele sithenge nge-US dollar. Sesithwele nzima sisakwazi ukuthi siye ngaphi kumbe senzeni.
Kodwa umnumzana Vusa Chirwa uthi okwenziwe nguhulumende akukho emthethweni.
Ibhondi note imali yenziwa ukuthi ibhaxiswe kumbe inamathele kumbe ibe yisithunzi semali yeMelika kumbe njalo ibe yitorokisi yemali yaseMelika, okutsho ukuthi imali yaseMelika ilikhanda ibhondi note lilitroyisi. Ma ususithi ikhanda lisasebenzi, itroyisi leli lihamba njani, lisebenza njani? Ma usukhipha isihlahla uthi kusale isithunzi, isithunzi sokwakhona njani kungala sihlahla? So ngokuzwisisa kwami akukho emthethweni imali engalasisindo ngaphandle kwemali yaseMelika, ngoba uyathi senza kwathiwa izonamathela imali yaseMelika, izobhaxiswa imali yaseMelika.
Imali yomhlobo lebond note iyalingana le mali yebulenjini i-RTGS, njalo kusukela izolo akula muntu olelungelo lokusebenzisa imali yakwamanye amazwe ethenga kumbe ethengisa eZimbabwe. Kobulawayo osomabhizimusi loZulu lamuhla baqhubekele phambili besebenzisa imali abalayo yakwamanye amazwe. Ngimela iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Eita eita hola. Sakazo muhle okhulumayo nguMike Hobe weStudio 7. Ngithanda ukulinqosa ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo 8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokwenziwa ngabasakhulayo eZimbabwe ngesikhathi umnotho ugugudeka okumangalisayo. Abafisa ukwengena kuhlelo thumeza umlayezo lo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Lilakho njalo ukusixhuma enkundleni yokuxhumana lokuzilibazisa eFacebook ngukhasi lethu LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 PM. Bye bye.
Wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lamhlanje uZulu wakwele Ethiopia ubelelanga lokukhumbula lokukhalela imuli zabalahlekelweyo emizameni yabebutho abakade befuna ukugenqula umbuso wesigaba seAmara. Imisakazo yakwele Ethiopia ibike izolo ukuthi umkhokheli wabahlamuki abakade befuna ukugenqula uhulumende uBrigadier General Assin Nyutike wenelise ukudutshulwa lawahle wafa izolo lapho izama ukubaleka esebone amasotsha akhe esehlulwe. Othunywe inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations ukuyacubungula ukwephulwa kwelungelo loluntu kwele Myanmar uyangili uthi wesabela ukuthi abantu bazahlukuluzwa ngamandla ngohulumende walelo lizwe ngokuvala akwenze ukusebenza kobulembu be-internet kusukela izolo. Lokhu kungakaqondakali ukuthi umnotho welizwe uyangaphi kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Ezinye ingcwethi zithi inyathelo elithethwe nguhulumende lilakho ukuvuselela umnotho welizwe. Nanku isisindo sedola leZimbabwe kumbe ibond sesikhuphukile ngesilinganiso esikhulu kusukela izolo. Idola leZimbabwe ebeselimisana ledola leMelika ngesisindo esingamadola alichumi, i-1:10 ngesilungu, selikhuphuke laya kumadola amane kudola linye leMelika, i-1:4 emkambo wensitha kobulawayo. EHarare kubikwa isindo sedola leZimbabwe lokhu sisiwa lithengiswa nge-1:13. Kodwa labayithengisayo bathi abakaqondisisi ukuthi kusiyaphela lomunye wabathengisa imali emgwaqweni kobulawayo usiphatheleni ongafunanga uqanjwa ngegama.
Iwe ayizolo khonapho eze-announce ukuthi kona akasafuni iphuzeni akasafuni imali zonke zithenge la. Anti usho wakhathi izolo wathi kasafuni normal multi-currency. So izolo sathi sayekela ukuthenga imali vele ilanga siyatshona besesingasathenga imali. Esiqalile namhla ngoba abantu bafuna imali bafuna ukuhamba. Lathi kunje so siyazisebenza soze siyekele ukuyithenga imali. Hayi imali abantu balayo, i-currency balayo, bayiholdile. Into abangafuni ukuthi babe layo liboni. I-currency abantu balayo ngoba kade sisofa abanye anti abantu sebepanika ukuthi i-rate ngoba siwile. Bayatshintsha ngoba nxa uvele ufuna ukusebenzisa imali ibhondi zona leyo njengoba le ma-shops sisetshe walikhadi usebenzisa ibhondi bayabuya batshintshe. Ngenxa yokuthi ebhenki kulama-rate wona la phansi abantu abahambe ebhenki. Hayi i-US beliyi-950,000 ibhondi or 950. So kade sesithenga nge-400.
Omela isigaba se-South Atone edolobheni leHarare umnumzana Peter Moyo uthi uhulumende wephule umthetho ngoba engaqalanga wethulela uZulu okuphathelane lenyathelo alithetheyo.
Ya, sibili into ekhona lapha ikuthi khona abantu lapho ngokujunywa zingazange zacabangela ukuthi khona kungaba nesihlazo esinje. So abaningi yabona ukuthi khona babethenga imali ku-black market ukuthi bahode izinto zabo. So laba ama-individuals abaney'nto zabo abanjengama-pharmacy abanjengabama-supermarket amanye amancane sebefihlile into zabo ukuthi bake babe babone ukuthi khona kanti kuzalwa komoni ngoba akusebenzi lutho ukuthi khona yena umuntu wasebenzi i-US setshele ukuthi khona i-US yakho ayisenamsebenzi yona leyo. So ye sebekuyezile abantu.
Umongameli Mnangagwa yena lamhlanje uthe inyathelo elithethwe nguhulumende selizabangela ukuthi ilizwe lifane lamanye amazwe asebenzisa imali yawo.
Zimbabwe has gone back to normalcy. And the normalcy is a country must have its own currency. That's normalcy. We were living in an abnormal situation. And you should be the first to congratulate us.
IZimbabwe isibuyele njalo ekubeni lilizwe elilobuntu balo. Ubuntu yikuthi ilizwe kumele libe lemali yalo esebenza elizweni. Kumele kube yini abokuqala ukutshayela ihlombe ngokuletha inguquko enje. Sesisuse imali yakwamanye amazwe.
But we have not banned the possession of any other currency except you cannot transact in any shop.
Kwezinye indawo zesigaba seMatabeleland South, idola leZimbabwe kumbe ibond belivele lingasemukelwa ezitolo. Zithukuthele ziganunwabo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ebesezisungule amabhizimusi amancane ekhaya ngemva kokuba uhulumende evale ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe abalisa irandi leSouth Africa. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
AbeZimbabwe asebehlala eMzansi nengilabo asebesungule amabhizimusi amancane ngemva kwenkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi kumiswa kokusetshenziswa kwemali kwamanye amazwe kuzahle kwachobodise amabhizimusi abo. Iningi lala amabhizimusi akuqela izitolo zokuthenga impahla lokudla abakuthenga kwele South Africa. Ukumiswa lokusetshenziswa kwemali kwamanye amazwe okugoqela irandi sekusitsho ukuthi lezi mpahla bona bazazithenga ngerandi abazithengayo wabhadali ngama RTGs osekuthiwa lidola leZimbabwe. Umnumzana Lebani Nkomazana uthi bazawathini ama RTGs nase kufuze bayethenga ezinye impahla kwele South Africa njengoba kungasomali ebambekayo futhi ingathengi kwele South Africa.
Ama orders akuwayenza ngaphandle kwelizwe uzoyithatha yapi leyo foreign currency njengoba uzothengisa ngama bond uqede leso stock? Sekumele ke ubuyele uphindele lapho owastoka khona ngaphandle kwelizwe. Uzoyithatha yapi leyo foreign currency? Ama bureau de change akavuswa, i foreign currency ama bank ayikatholakali.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Academy of Excellence umnumzana Andrew Nyati uthi lobo yibuqili lesihluku esenziwa nguhulumende.
Hey, nasi umhlolo bakithi. Into ebizwa ukuthi ambush, abantu bacatshanyelwe. Into engena ibond yangeniswa ngebackdoor. Kwangazungeniswa iRTGS ngefestere. So kuthiwa isibuyile futhi izimdola. Kwaze kwaba kubi kuleli lizwe.
Okugcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi.
Lokhu ke kuzodala ukuthi izinto ziqale futhi ukushota ezitolo. Lokhu kuzodala ukuthi abantu abaningi bengakwazi uku-order izinto ngaphandle, ikakhulu laba abalezitolo ezincane nezinye izitolo ezinkulu kodwa ezingakwazi ukuthola imali ebhenki elikhulu likahulumende.
Umnumzana Jonathan Betsy yena uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende akawaboni njani amaphutha okwethula imali engekho.
Kuzothatha isikhathi ukuthi kuveze impela ukuthi indlela yakhona iyaphi. Kodwa kube kuthiwa nathi baqale basazise ukuthi kuhamba kanjani, because okwamanje most of the people we are clueless ukuthi kuzokwenzakalani. Umuntu mawuvuka ukuthiwa le mali ayisaph asamelanga ukuthi uthengise ngale mali, whereas wena uyazi ukuthi usitoke ngayena le mali.
Kanti kumgcini sihlalo lenhlanganiso e-African Diaspora Forum umnumzana Vusi Moses Panda uthi kusobala ukuthi uhulumende usekhethe ukuthi uzulu ahlupheke bese usithi yonke imali yakwamanye amazwe ingene ezambeni zabakhokhelayo.
Okusho ukuthi bonke laba bantu laba abathenga koMosina nalapho eLimpopo besuka kwele seZimbabwe kuzo zonke indawo ezihlukehlukene, ngeke basanelise ukuthi bakwenze lokho ngoba bengenakulithola irand okusemthethweni. Okusho ukuthi umuntu nomuntu ozobanjwa phethe imali yangaphandle usezoboshwa. Ngezinye indlela kusobala ukuthi uhulumeni uzama ukuthi kube namacala amaningi ukuze abantu baboshwe ngobuningi athole imali ngokubopha abantu.
Kodwa-ke ngakucele kahulumende umphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi leli nyathelo lizasiza ekuletheni ukuhlaliseka kwentengo yempahla kanye lokuthi kungabi lamankampani athengisa impahla ngohlobo lwemali engaholwa yisebenzi seZimbabwe. Ngalesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ntombazana mina nawe siyathandana,
inhliziyo yami ingeyakho, eyakho ngeyami. Uma ngikubona ingqondo yami iyaphambana, ngizizwa ngathi ngisangane ungumngani wami. Awu sithando sami, uyakwazi ukuthi uhlele ngimile. Inayo ngikushada ngesifungo, kuwena anytime.
Ingoma emnandi, ingoma ezothileyo, ingoma kaThama ethiwa yona Owami. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Inhlanganiso elwela izisebenzi ZCTU ithi uhulumende wephula isivumelwano esetripartite negotiating forum kumbe iTNF ngokuvimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Osomabhizimusi lezakhamizi zakoBulawayo lamhlanje baqhubekele phambili besebenzisa imali yakwamanye amazwe kungakhathalekile lomthetho ophawulwe nguhulumende othiwa wona Statutory Instrument 142. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Lingakhohlwa uhlelo lwethu lwekuseni 6:30. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.